okuqale futhi ngikuphuthe nxa ngingene ehofisini leyi yikuthi ngibone ukuthi ngiyalungisa indaba yedaria amadamu amakhulu sike sesenza le nto ze-irrigation ngoba into esilazo lezo ekokhona ukuthi simaintaine kuphela amadamu ethu la labo cijima dam silungise yonke lamakhanal ayiwahambisa amanzi ngale ngingafikisa amanzi ebantwini bese sincedisana lezinye indawo lapho kungamele khona kulele lamadamu ayola kuhamba khona amanzi labo kugwabazabuya kuhambe kubunjwa amadamu kubunjwa amadamu ngezinye indlela abantu bayenelisa ukuthi balime kutholakale emibhida abantu bathengise le mibhida naleyo azuzele mali bese sikhangela-ke ukuthi kuze isigaba sethu sithuthuke kuqakathekile ukuthi siqinise ezemfundo ezikolweni lapha ngokunjalo sinanzelele ukuthi abantwana abaswelayo laba siyabanakekela ezintandane siyazinakekela zisihambe esikolo ezingalabazali ezingalabantu abazikhangelayo ngokunjalo kumele siqakathekise ukuze isizwe sithuthuke kumele siqinise kakhulu imfundo abantwana bafunde senelise ukuthi sidale umumo wokuthi abantwana bayafunda baze beyephutha izifundo zabo bethola ukuncedisa njengoba sila ama-resources njengoba ngithile ukuthi izintandane singazikhangelela lapha nalaphana isigaba sethu sinothile kakhulu sile thimba yethu ithimba yethu leyana sibe sesenza indawo yokuthi siyabe nxasuke esigabeni laphana ithimba yethu leyana kumele iprocesse khona ngaleli gabeni sidale imisebenzi ebantwaneni bethu i-campfire program le idale imisebenzi ebantwaneni bethu ezigabeni khona hayi njalo sibe sesiba le fenitsha enele ezikolweni zethu efuna kuthimba yenaleyi eliprocesse ezigabeni abanye bethu beyenze futhi le thimba yakhona kuningi-ke engakubalisi esingakuyenza ikakhulu ezigabeni zethu sisebenza ndawonye lezakhamuzi isisebenza sincadisana sifake umqondo wethu ndawonye kulokho siyabe sikutholile sikhangela ukuthi ngesikhathi ngesikhathi kuyini okuyabe kuqakathela ukuthi sikusebenze sincadisana lezakhamuzi
abanye baba ugawule bengazibuza ukuthi ugawule wake waba lilunga ledale lephalamende kodwa kazange akulungisise konke khona okwakubalisayo kathesi uza kulungisisa njani ungabaphendula uthini la
abayabe ngazi lokhu ukuthi kulezinto eziningi esazenzayo esigabeni ngathemba ezalutshwane kodwa kwesami isigaba abantu bayakwazi ukuthi ama-development ama-projects ala akhona ezigabeni alezandla zami amaningi kakhulu kodwa ngeqiniso sasiwayenza yikuthi sasiwayenza sihlangene le kumbe ngithi amanye akhona hayi phansi ku-ground ngangikhona mina ngisenza umsebenzi omningi sincedisana nobaba u-Jonathan Moore ama-development projects amaningi esawayenzayo ngakubalela ukuthi le mali ye-CDF ngendlela engayisebenzisa ngayo akula wadi engazange ibhenefithe kumali ye-CDF ngibala from i-service ward ward 4 ngali fenitsha kubodibuti bezikolweni emafenitsha kubompanejika kubodlamini kubosamahuru kubokhumbula kubophelandaba le migodi esayenzayo phakathi kwezigaba lapha esayekhiphayo imigodi efika 4 ngaphinde njalo ngafaka imali yokuqedisa ikliniki ye-chitashawa lokusungula iqukuqwakhiwa kweklinika yejowa izinto zonke esasizinza nemali ze-CDF kodwa okunye kwakhona esakwenzayo sa-initiate uhlelo lokuqalisa ukuthi silungise i-campfire ihambe ebantwini kwaba lokunye nje okuqakayo ngalezo sikhathi kwaba lezinye ipolitics ezangenelayo ezithile kodwa saphinda sazimaneja futhi ipolitics zakhona le ndaba yekucijima dam ngabumba ikomithi eyayiqondane necijima dam okulungisisa icijima dam nedaria ngayibumba ngomnyaka ka-2012 kodwa ngokuswelakala kwezimali ntungamele saba lama-plans kodwa imali yakhona ngoba ngasikhathi alilizwe laliwomile kuningi esakuzamayo kakhulu kodwa sayehlulwa yimali engithi kabe sengokuhamba kwezikhathi ngikhangela ngani moyani umkhathi ungani usuvuleka mbijani angani umumo welizwe uzaba ngcono umumo wezimali engeza amadona la ngasihawukela lawo angenele singaba lokunye kwakhona okubili okuthathu singakwenza sindawonye lezakhamuzi zakithi okunye kwakhona engakukhohlwangayo ukuthi ngingumuntu wokuthi i-corruption ngithe ngisikhathi ngisehofisini lapha ngilwise kakhulu i-corruption ngaklina le mahofisi nge-corruption yayikhona izakhamuzi zakwathi ziyakwazi khonokho